So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kuLwezi 2022 ngugeyino ugumete Saidi endabeni zethu namhla. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Fortune Jarumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi eMathebeleland North laseMathebeleland South.
Kungananzelela abantwana abaningi badropha out etheni early age belabo-8 years, 9 years, baqeda be-7 ye basaqhubekeli phambili yesifundo zakhe, sehlehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala kumbe seyenda, abaningi bayayendiswa, then of course abaningi bayamithiswa.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi baningi abantwana abadlwengulwa izihlobo eCholocho leBulilima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Igqwetha elimele amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCitizens Coalition for Change abavalelwe entilongweni besetheswa amacala okutshotshozela udlakela lithi umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bazonde okumangalisayo ngokwethekelwa ngumnumzana Douglas Monzora eChikurubi Maximum Prison, kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Fred Masarire vomela ababili laba wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi uSikhala loSithole bacele unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuba atshele umthethandaba ukuba bazonde okumangalisayo ngokwenziwa nguMonzora. UMasarirevu uthi abaphathi bentilongo yeSikurubhi bavumela abanye abantu ukuthi babonane lababili laba, hatshi abakubandla lakhe abagoqela umnumzana uzonjamisa. Uthi bazonda kakhulu ngesikhathi uMonzora efisa ukubabona entolongweni. Bathi akuqondanga lokhu njalo yikho okwenza ukuthi beyale ukumbona. Kasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu loMonzora obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abalinda iSikurubhi balele uchamisa labanye bakhe ukuthi bethekelele uSikhala uSithole labanye abalitshumi lanye entolongweni. Ukusenjalo idayile High Court likhangelele ukuba ngolwesihlanu lizakwethula isinqumo sesicelo sikamnumzana Khala lomnumzana Godfrey Sithole ezokuthi bethoniswe amacala besuka ezindlini zabo. Ababili laba abangamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change sebenenyanga ezine bevalelwe entolongweni njalo bengatholi imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. UJustice Rogers Manyangatse Foroma obephethe udaba lolu namuhla uthe uzakwethula okuphuma enkundleni yakhe kulandela isicelo sikaSikhala loSithole abathi kuningi osekuguqekile kulandela ukwala komthethandaba ukuthi behlawule isibambiso sebheyili. Imithethandaba yalile ukunika isibambiso sebheyili ababili laba labanye ababekubandla le-CCC okuthiwa bathuthozela udlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Moblessing Ali owenyathime okucatshangelwa ukuthi wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bham uthi kuningi osekuguqukile selokhu ababili laba babotshwa ngamapholisa. Uthi okunye kwakho yikuthi amapholisa asekhuluma okungazwakaliyo ngevidiyo okuthiwa uSikhala wayiphanya ngenkundleni zokuxhumana etshotshozela udlakela. UBhamu uthi kuningi okuveza ukuba ababili laba kumele banikwe isibambiso sebheyili.
But in summary, what we said was, firstly, there is no longer any evidence that Mr. Sikhala posted any video because we've been given state papers which actually reveal that Sikhala did not post any video.
Ngamafichale zithi thina kakusela obunye bufakazi okuveza ukumana uSikhala wabeka ama-videos ku-internet aveza ukuba wayefuna ukugengula uhulumende. Kakusela bufakazi bokuba ama-video lawa akhona. USikhala loSithole sebeyalelwe kahlanu ukuba behlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi kwezombusazwe uthi uSikhala loSithole balakho ukwalelwa ukuhlawula isibambiso sebail.
Indaba ka Honorable Job Skala indaba ehlukuluzayo kakhulu nxa sikhangele indaba zamalungelo abantu eZimbabwe. Umnumzana Job Skala usilamalanga angafika 100 adlula 100 esentolongweni eGroup Maximum Prison. Lapha yayetheswa icala le lokuthi wena wayefuna ukuthi abantu benze udlame eminyatsime eshitungwiza ngale. Lokhu sikubona kungamanga nje ngoba indaba ebikhona ngeyokuthi uPayisi Jamba lo ngumsekelo weZanu-PF wabulala uMoblessing Anloa owe-CCC okwabangela ukuthi abantu bekhuluma ukuthi hatshi amapholisa kumele enze umsebenzi wawo onamapholisa engafuni. Angisikhangelisanga ukuthi engena edaleni lemthethwandaba uMnumzana Job Skala bangamnika ibail ngoba usilesikhathi esiningi elokhu esiya emthethwandaba.
Ukudaba olufanayo uMantshi Trinos utawashe namhla uthe uhlangothi olubona ngokugcina kweziboshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services kumele luvumele amagqwetha odokotela izihlobo nabanye ukuba bebone usikhala losithole esigurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba kukhangelwe ukuba bazatholiswa mhlaka-15 kuLwezi. UMantshi uphinde wathi kumele bevunyelwe njalo ukunikwa ukudla izihlobo labangane. Umnumzana Fred Masarirevu elinye njalo igqwetha likasikhala losithole lithakazelele okwethulwe nguMantshi utawashe.
So an order was issued by the court that the Zimbabwe Prisons and Correctional Services must respect the accused person's constitutional right and allow them access to their legal practitioners, to their family and doctors.
Kube lesinqumo esiphiwe ngumthethwandaba ukuba abeZimbabwe Prisons and Correctional Services babavumele ukuba babonwe izihlobo zabo, abangani babo, odokotela, amagqwetha ngoba lokho kulilungelo labo elikusisekelo sombuso. Abalinda entolongweni yeshigurubhi Maximum Security Prison basanda kwalela umkasikhala ukuthi amnike ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu bekhonona ngokuthiwa phandle kwesigaba seMidlands kuhlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi, umkhokheli wezinduna uChief Fortune Charumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa lolu daba eMathebeleland North laseMathebeleland South. Ngomnyaka ka-2019, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhethe izinduna zezigaba zombili zaseMathebeleland ukuthi zikhokhele imizamo yokulungisisa lolu daba. Ukungakhulumi kwakhe ngesigaba seMidlands kucunule abanye, ikakhulu abavela kulumango. Kodwa uCharumbira utshele lumsakazo ukuthi bafuna uqedelana leMathebeleland kuqala andubana bayekhulumisana loZulu eMidlands ngalolu daba. Ibutho le-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000, ezigabeni zombili zeMathebeleland kanye lasenkabazwe. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni bayakwazi ukuthi bengahamba bekuthi sebelungisa udaba lombhuqazwe eMandebeleni North leSouth lenkabazwe. I-involvement yenkabazwe itshengisa sobala okubana kwaba le-genocide ngoba inkabazwe kulabantu besintwini labantu abakhuluma ulimi lwesiShona. So kwabula abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele. So kuyasho kucace ukuthi umbhuqazwe awunjonge ukubulala abantu abakhuluma isiNdebele ngoba ngale kulabantu abakhuluma isiNdebele lesiShona. So mbona ngazathi bazama ukubalekela khonokho. Okunye nje kufuze ukuthi sikukhangele ukuthi kati vele baqinisile yini ukuthi bayalungisa kumbeni ukuthi kuthiwe udaba lolu luyalungiswa olungana time frame yokuthi luqalisa nini lokuthi luphela nini uchoni. So mbona ngazathi kakhulu kakhulu nje okwenziwayo ngobaba lophethe ilizwe esingathi i-state esingu-perpetrator esesijike saba yiso esi-addressa uhlupho njalo esesidetermina ukuthi kufuze kube nobani kungabi nobani. Kuyacaca vele ukuthi akusoze kulungisiswe ngendlela esuthisa i-victim.
Lina njenge iBethu likaZulu njengenhlanganiso ezizimeleyo lapho elihlangana khona la lezi zinduna liyazitshela yini zonke isikhalazo zenu lokuthi kaziqhubi lolu hlelo ngendlela liyazitshela yini?
officially wrote saphalela yena u president chief council ngutharombira saphalela u Chalumani wenkabazi ubaba umnandi sisethula ukungajabuli kwethu ngokuthi kubanje indaba leyo kuthiwa inkabazi bamlanda u Chalumani wenkabazi umkhwanazi ngongombane ukuthi into le siyenzakala kayiqondanga samtshela lo Charombiri ukuthi into leli yenzayo kayiqondanga lithiyela inkabazi nabatshela lokuthi anisabona kunogogo lowo ode khona sikhumbula abantu labana abatshontshwayo osedlulile so mbona ngazathi nje into eyenzakalayo akula nto elungiswayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu. Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizathatha isikhundla somgcini isihlalo wenhlanganiso yokwenjiwa kwamatshe aligugu amadayimani eKimberley Process ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi inhlanganiso le isiphelelwe ngumphako ngoba yehluleka ukukhuza amazwe afana lele Russia lamanye. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngezokwenjwa kwezemvelo, umnumzana Winston Chitando, nguye oza kuba umgcini sihlalo weKimberley Process okwenyanga ezilithumi lambili ezilandelayo. Inhlanganiso yeKimberley Process ibona ukwenjiwa kanye lokuthengiselana okuqondileyo kwamatshe aligugu amadayimana umhlaba wonke jikelele. UChitando emele iZimbabwe uzathatha intambo ngolwesihlanu ekugqitshweni komhlangano weKimberley Process Plenary oseHebron kwele Botswana. Umnumzana Mkhwetsi Masisi ekhuluma izolo ekuvulweni komhlangano weKP Plenary uthi ilizwe lakhe lizadlulisela ubukhosi benhlanganiso le kuZimbabwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ubhekane lobunzima.
For Botswana, as the theme suggests, diamonds are a catalyst for sustainable development. Now more than
thina njengeBotswana sithi amadayimana kumele asetshenziswe ukuthuthukisa impilo kaZulu. Sithi asincedisaneni ukuvikela uhlangothi lolu ukuze abantu bethole ukuphila ngamatshe la.
Umgcini sihlalo weKimberley Process ophumayo umnumzana Jacob Tamahe wakwele Botswana uthi bazakhuluma indaba ezinzima ukuzama ukwenza ukuthi inhlanganiso le ibe ngcono.
There are many weighty issues on the agenda that we are very sure they are going to lead us into a very late night. But we are prepared.
Sizakhuluma kuze kube phakathi kobusuku kuze silungise indaba ezibhekana leKimberley Process nenhlanganiso yethu. Sizayilungisa.
Lokhu kuza ngesikhathi kulokhu khonona ukuvela kwamanye amalunga eKimberley Process athi inhlanganiso le isinjengenja engalumiyo ikakhulu ukhangelelwe ukwenzakala eRussia. Amalunga afana leKimberley Process Civil Society Coalition acabangela ukuthi leRussia lisebenzisa imali eliyithola kumadayimani ukulwisana lelizwe leUkraine. Isikhulumi seKimberley Process Civil Society Coalition uNkosazana Smiso Mlevu uthi bayadana ukuthi inhlanganiso le kayifuni kuguquka lokhu yabunjwa ngomnyaka ka-2003. Uthi bakhangele ukuthi eZimbabwe liqhube inguquko ngesikhathi liphethe ukuba umgcini sihlalo weKimberley Process.
Sikhangelela ukuthi iZimbabwe njengoba ithatha isihlalo sokukhokhela iKimberley Process ngo-2023 iqakathekise indaba ye-reform. Sikhangelela ukuthi betshintshe indlela iKP esebenza ngayo.
Umlevu uthi udaba lwempi ye-Russia kanye le-Ukraine luqhubeka ludabula phakathi inhlanganiso ye-Kimberley Process.
Ukungezwani phakathi kwabantu ezigabeni lapho okugejwa khona amadayimana kuyaqhubeka njalo akusafani lokwakukhona ngesikhathi kuqala iKimberley Process. Okwamanje sokukhona ukungezwani okunjengalokho okukhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia, ukungezwani phakathi kwabagebhayo labahlali bendawo lapho okugejwa khona idayimana ngenxa yokugugudeka komhlabathi nokuhlukumezwa nje kwamalungelo abantu.
ELeZimbabwe lalo lake lazithola lingaphansi kwelihlo lokhozi phezu kwendlela elasemba ngalo amadayimani endaweni eChiyatswa eMarange. Kodwa kugwalo olukhandelwe lokwethula emhlanganweni lo, amalunga eKimberley Process athi isimo sesaguquka ikakhulu kumacala okungahloniphi ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngiSiyabona kwele Botswana.
In Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo eZimbabwe zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana ezigabeni zeCholocho leBulilima eMathebeleland. Zithi abantwana abaningi babhinywa izihlobo, kuthi njalo abanye batshatiswa bebancane. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Okwenzakala kolumhlubulo welizwe uhlathumisa umzimba. Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zeCholocho leBulilima, okulabantwana beleminyaka engaphansi kwechumilane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebelabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasimelo inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlongulayo labanye abazintandane. Umamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very kind, nuances ukuthi ngiwanzakazi organizationally. Ngathola umntwana wayemncane eseyendisiwe njalo ukuyenzisa kwangikhona wayendise kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayevile ngomkhuhlane yona lowo elizwe i-HIV. She was kind, wayemncane lopho akuzisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazi ubuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebehlelele ukuthi beqhubekele phambili nezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha eCholocho laseplumtree ungananzelela abantwana abaningi bayadropha out at an early age, belabo-8 years, 9 years, baqedile 7 years basaqhubekeli phambili nezifundo zakho. Sehlehlala phansi nxa yinkazana eziyazithwala kumbuseyenda, abaningi bayendiswa, then of course abaningi bayamithiswa.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama wabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Umamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa, ngahlukunyezwa nguzibani lozibani, bakukhalela ezinyembezi ezinzima khona la ungababiza uhlale labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives. Kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyathelwa kuma-families, zanyathelwa. Umntwana wahamba wayaripota, wakhuluma kugogombo, wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku. Babuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcende babhadalisana bona bodwa khona ngale emakhaya.
Esibhedlela seBulawayo United Hospitals koBulawayo kulo mntwana oleminyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babe siye ezinyangeni. Kukho ngikhona umntwana ethu loyiwe ngabantu isisu sakhe siyaphuthumala. Only to discover ukuthi uma efika esibhedlela amanesi ukuthi hayi no kulomuntu phakathi lapho esiswini. And umuntu okhulelisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account. But indaba ngikhona ukuthi uthole ukuthi isekhaya. And uma isekhaya ibanjwa njani indaba enjalo. Umntwana ozamzala phela umntwana azamzala umntwana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 eBulilima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume ngenxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Sokulomkhuba osuthutshile ukuthi even phakathi kwezimuli kulabantu abadlangula abantwana bese kusithi izihlobo zifihle ukuthi zikuveze lokhu. Silomntwana omunye otholakale esezithwele leminyaka engu-8 years. Into engahle kodwa kungavezwa kugujuzelwe. Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mese Sibanda osebenzela uZulu esigabeni seBulilima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje. Uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Udubo lokudlongulwa kwabantwana luyaphambile elizweni lonke jikelele. Njalo izakamizi eziningi zithi abomthetho kababophi ababhinyayo abazi ukuthi ngenxa yani. Amapholisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokobotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulelima igama lomu Ezra Jesus Banda.
Ele Ukraine lithi ele Russia kumele liphume kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations ngoba libhomba abantu mahlayana elizweni leli. Ele Russia libhomba izakhiwo kwele Ukraine ezigoqela izitichi zikagetsi, izibhedlela, izikolo lezinye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Associated Press. Umongameli wakwele Kenya umnumzana William Ruto uthi akumelanga amapholisa abulale abantu mahlayana elizweni leli. Lokhu kulandela ukubulawa kwabathathu ababekhankasela kukhetho lukamongameli. Abanye babo bebengaba badabuka kwele India. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomongi umnumzana Mandla Moyo ohlala kwele Australia. Umoyo uxoxa lo kuGibbs Dube weStudio 7 ngomsebenzi wakhe lokunye.
Abantu abaningi abangapha bawufika lapha usebenza ikakhulu ezibhedlela, enye into esihlangana nayo ukuthi babe bengani abakuthembi ukuthi lapho sivela khona ngamazwe angathuthukanga, ngamazwe esithi khona aphuwa le-poverty, babe bengani abala i-confidence lokhuyana ukuthi bekuthembe ukuthi ungakwenza yini lokhu. Ekuqaliseni bayabe sibuza ukuthi so wathrena ngaphi, wafunda khonapha yini, ngendlela okhuluma ngayo isilungu ungani ukhuluma clear sibili siyezwakala. So ekuqaliseni sibalelo hlupho lokuthi abantu ama-consumers ezibhedlela lapha laku-community nje emphakathini, ekuqaliseni mabe kubona bayabenganabakuthendi.
Manje kucina sokutheni khonapho?
Abantu bangapha emazweni lawa into engayinanzelelayo Dube ukuthi bafuna ukubona impumela yakhona ukuthi umsebenzi uyenelisa yini ukuwenza. Ungavele ubakhombise ukuthi hayi umsebenzi ngiyawenza, lokhu bakubona ngendlela ochasisa ngayo izinto eziphathelane nempilo yabo, lokugula kwabo, ne-treatment yabo bayabeyithola. Kumele ube ngumuntu one-confidence ngesilungu, umuntu owenelisayo ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela. Abakufunayo sithi ngama-results, babefuna ukubona ukuthi ngempela ngempela uyawazi yini umsebenzi. Nalapho suka khona amazwe ethu esisuka kiwe e-Africa ngamazwe abantu abawakhangelela phansi. Lapho sihamba khona emazweni lawo emphakathini sihlala vele singabantu abakhangelwe ngelihlo lokholo.
Singathi-ke siyabona ukuthi linanxa livele eZimbabwe liyabe lilolonge okunye okumangalisayo. Ngakho-ke iZimbabwe isala ibambeke izisiba zejuba. So ubona njani khonoko ngesilungu okuthiwa yi-brain drain?
Kulusizi kakhulu ukuthi lizwe lakithi leZimbabwe alisatholi abantu abaningi abasebenza kwezempilakahle ngendaba yokuthi isimo somnotho seZimbabwe siphansi. Abantu abaningi sasuka ekhaya bazophephela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-greener pastures sidinga umsebenzi. Engingakukhuthaza kuhulumende yeZimbabwe ukuthi kumele bakhuphule imali abayibhadala izisebenzi zempilakahle nama-working conditions, yenelise uku-improve indlela abantu abasebenza ngayo abezempilakahle ngokubabhadala ezinye imali okuthiwa ngama-allowances. Ngoba kuyasetshenzwa ama-night duty ebusuku. Esikukhuthazayo ukuthi ilizwe lakithi kumele linanzelele ukuphatha kuhle izisebenzi zempilakahle ukuze bavimbele i-brain drain khonokho kusuka kwabantu besiya kwamanye amazwe. Kodwa ngesimo esikhona lonke kukhanya kulobunzima sibili abantu lonke bephuma.
Kuyavimbeka yini?
Okwakathesi akukabi nempumela ebonakalisayo ukuthi uhulumende engakunqabela ukuthi abantu bengasuki. Ngoba iholo lakhona elitholwa ngabantu ikakhulu abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants lonke liphansi kakhulu, njalo imali iZimbabwe dollar ilokhe ingelamandla mayiqathaniswa lemali yamanye amazwe, i-foreign currency eyiyo nayo esebenzayo eZimbabwe, i-United States dollar. Okwamanje Dube, ngibona ingani kusoselobunzima kakhulu.
Umnumzana Mandla Moyo ngumongi odabuka eZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eSydney kwele Australia. Umkhokheli we-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, uthi ufisa ukubona abadlali benguqu abadlalela amaqembu aphezulu awe-Premier Soccer League babe bengabavela eSoweto. Wethule umbiko lwenkundleni yokuxhumana eTwitter esanda kubukela umdlalo we-Orlando Pirates le-Kaizer Chiefs. Inhlanganiso yakhe ifuna kuxotshwe bonke abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kwele-South Africa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Msakazi, siyayibona i-tweet kaNhlanhla Lux. Mina ngima ngiyikhangele leyo tweet ikhuluma nje ngokomdlalo wenguqu ne-development kwezomdlalo wenguqu kubantu baseSoweto. So uma ungakukhangela nje akunani nokudula nama-foreigners. Lo muntu uzikhulumela nje yena ngokuthi ma kudlalwa i-derby ngoba ibizwa vele Soweto derby and lawo maqembu ngamaqembu aseSoweto uthi ukukhangela yena afisa ukuthi ngabe inani mhlawumbe 65% ingaba ngabantu abavela khona eSoweto ngoba lokhu kungathukisa ibhola eSoweto ngoba lawo maqembu avele aseSoweto. Ngiyezwa nje abanye sebengathi befuna ukukhanganisa nokududula nama-foreigners. Lokhu kuyabe sekuyikuthi nje ngenxa yokuthi uNhlanhla Lux siwake wakhuluma ngama-foreigners or seku-associate-wa kodwa ma
uyaziwa ukuthi yena ugijimisa kuphi kodwa awumsoli lapha.
Hhayi, angimsoli. Futhi-ke useke waphenduka ebantwini uNhlanhla Lux wathi hhayi yena into ayishoyo ukuthi abantu abangekho documented nakhona sasithi hhayi sekududula abantu wabuya in public watch ukuthi yena abantu wena usezophuma la kunhlanganiso le-Operation Dula ngoba yayingasahambi ngaleyo mqondo oyena okhuluma ngabantu aban-undocumented. Futhi nako ma ungakukhangelisisa angeke sithi thina hhayi ngoba sinenkinga zangakithi kutho ukuthi asibuye e-South Africa singekho documented. Yes, this is an unpopular view, but nako wayekhulumela nakho esayidi nako ubu yebo vele sasinigxeke kakhulu thina sithi ulokho kududula abantu abantu kusenziwa zonke lezi zinto avumelani lakho kodwa kwaya wazi wakunanzelela ukuthi abanye base bethatha ama-chance bethatha ama-advantage sebesilwa nje ne-foreigner nje kungena sidingo. Then wahoxa nakuleyo organization wathi usefocusa ngeSoweto Parliament. Ungamuzwa ukuthi uconcerned ngendawo yakhe kubo yona le yaseSoweto. So lapha nje ngoba igama lakhe selihlanganiswa nje nedudula kule tweet angikuboni nje kuhlanganela lokho nje ukhuluma nge-local soccer development which is something that needs promoted even kwamanye ama-region.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi sizalwane sakwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye ngocingo eseJohannesburg. Kwezemidlalo asechabalele amathuba aweqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi okufinyelela kusigaba se-semifinal kumidlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngele-Netherlands ngama-wickets amahlanu. EleZimbabwe liphakathi kwemidlalo eye-ICC Men's T20 World Cup lile mklomelo emithathu. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngabasuka eZimbabwe besiyasebenza kwezempilakahle kwamanye amazwe. Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha kamnumzana Job Skhala lomnumzana Godfrey Sithole amalunga edale lephalamende njalo abakubandla le-CCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Charumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahound eMathebeleland North laseMathebeleland South. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.